ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amapholisa abikwa ebophe umeli weHarare Central edalele eParliamente. Umnumzana Maurice Sotsayi lo mnumzana Dennis Morira isiphathamandla sebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai.
ufanele ali preacher ngoba usehlale kakhulu because kunokuxabana yena kuzana uPF ngenxa yokuthi abanye sebefuna ukuthi ngaye bayathatha isikhundla kodwa yena uyala lokukhuluma ngakukafuni asitho silalele izinto ezinjalo.
Umongameli Mgabe usolwa phezu kwamazwi akhe okuthi inkokheli yezabelo kubandla lakhe lezanu PF sihlale kakhulu ezikhundleni ngalokho sokumele ichiye umsebenzi.
Uhulumende ukhuthazwa ukukhangelisisa udaba lokuthengiswa kwegazi kulandela imbiko ethi izigulane ezibhedlela zikahulumende zike zaliswela ngoba uhulumende engabhadali uhlangothi olubuthanisa leli gazi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okay, wamela ibulile ma-West edalile parlamente elilunga le-MDC umnumzana Moses Mzila Ndlovu namhla ufunyanwe ngumthethwandaba emsulwa kumacala amabili kade ewetheswa elokuntshontsha kanye lelokubamba inkunzi. Umzila ubotshwe ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokukhombela ngombhobho abantu abathola befohlele eplazini lakhe. Abachuchisi bebesithi umzila wathathela abantu laba omakhale kukhwini labo babo imali amakhiye emota kanye lezithupha. Kodwa esethula isinqumo sakhe umantshi umnumzana Trinosi uTawashe uthe uhulumende wehlulekile ukuveza ubufakazi obusobala ekuthini ngempela umzila wadala lawa macala. Umnumzana Mzila lilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Kunjalo nje leli bandla liqhube imihlangano emibili engenwe ngumnumzana Ncube lezinye iziphathamandla zebandla koBulawayo ngempelaviki. UNcube ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi aqhubeke ngomzabalazo okukhulula uZulu ebugqilini bezanu-PF. Sixhume isikhulumeli sebandla umnumzana Nhlanhla Dube ochasise okunengi.
Okwenzakeleyo ukuthi ngemva kokhetho sibe lesikhathi lapho abakhokheli bebandla ngezigaba lezigaba ezehlukeneyo bebephiwe umlando wokuthi bangene ebantwini kuzo zonke indawo emadolobheni lemakhaya. Sinxwanele ukuthi sizizwele mathupha ukuthi abantu kanti mhlawumbe esasikutsho kungaphi abangakuzwisisanga kumbe lathi lapho ababekhuluma kuyini esingakuzwisisanga okwenza ukuthi ukhetho luphume ngendlela olwaphuma ngayo. Ngemva kwalokho ke sesihlanganiseke labo bantu amaqula abantu ikakhulu abasebenza bengaphansi kogatsha lweinformation lepublicity ukuthi bahlanganiseke abakuzwayo ngabantu sibe sesibona ukuthi sikhanda njani imibono yabantu lezifiso zabo sikuhlanganisa lombono wethu ukuthi ilizwe lakithi lingabuseka kuhle nxa sisebenzisa uluhlu lwe-devolution of power. Yikho besikwenza ngensonto kwasekuhlanganake labo abangaphansi kogatsha lwe-organizing le-mobilizing ukuthi batsho labo ukuthi bazweni abantu bathini. Bahlanganeke okade ekhona laye ngumongameli webandla uProfessor Walsh Mencube ngesabatha langensonto. Ibe yimihlangano emihle ngoba kubona engani kunengi esikufundileyo. Bekuyisikhathi njengoba sake satsho phambilini intungameli ukuthi sikubona kungcono ukuthi ngalesi sikhathi silalela abantu. Yisikhathi lathi sokuthi sivale imilomo sizwe kubo abantu ukwenzela ukuthi senze izinto sisazi kamhlophe ukuthi abantu babona njani bafisani. Mhlawumbe ngesinye isikhathi singabe sayikhutha kuhleke ukuthi sazisise ukuthi lapho esiyikhuthe khona siyikhuthe njani.
Mpendulo bani eliyithole ebantwini bathi kungaphi lapho elasuka laphambanisa khona?
abantu abaningi abazwisisi ukuthi kwavela kuhamba njani. Abanye ngobuningi bawo bathi bona ngokuyavota babehambe bayavotela bengavoteli iZANU-PF. Kodwa bayamangala ukuthi yagcina ke iZANU-PF yenqobileyo. Sesikubona ke thina ukuthi okungabe kwenzakala okuningi okwenzakalayo sokungamanzi asedlulile ngaphansi kwebridge, inkonyane selichithile isiganu, sokukuhleke ukuthi sinanzelele siqaphile sisiya phambili. Sikunanzelele ukuthi ngokukhuluma kwabantu ngokuthi kabazwisisi ukuthi kwasuka kwathini labo. Kukhona ukuthi ukudlilibezelana okwakhona kungabe kwenzakala. Kodwa siphinde sithi nxa abantu badlilibezelwa ngesikhathi lathi sikhona, lathi kuvele kwakungumlando wethu ukuthi sibone ukuthi lokho kudlilibezelana akwenzakali.
Umnumzana Nhlanhla Dube, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube.